hayi akwakithi vele akulantwe njengaphela esingaphuma layo khona apho ngaphandle ukuthi sikunandelisise ukuthi kulokhu kungena mpela kungena empandeni zokuthi abantu babambe amandla ipower sebeqala ukucabanga manje la ngekusasa ukuthi ba kusiba nama-elections kuzenzakalani and enye into I think i-statement okuthiwo yilokhu ukuthi ma umuntu esezinto phela afuna ukuthi laba ababukeleyo bacabange something so I think okuthiwo yilokhu abakwenzayo ukuthi asiyindawo sisesekhona nama-elections nalawo elicabangela ukuthi ingenza something yawo ngo-2023 ingabe lizalesi sikhathi sena kuqaye kwethuthela lokhu wale nto yenziwa abantu ma benza ama-orcry benethuse uthiyela ethuke noma ningena kwi-sport selivele nje selethukile i-m d c manje namanye amabandla aphikisayo kuze bazibuze ukuthi kuyini abazabe bekulindele for 2023 if abantu bekuzekashobala ukuthi basalwa mpela
mnumzana mkandla asingeke sathi i-m d c layo isigoqe kakhulu izandla ngoba siyabona ukubana ngesikhathi sokusiya ukhetho kujayele ukuvuka indaba ezinenge zokuthi ngakulungiswe lokhu lalokhu kathe sibazithulele kwaze kwabiselwa uSlaigwana sebeqalisa ukukhuluma sekungenile uSlaigwana kathi kungani begoqe izandla kangaka
Msakazi Londlovu labalaleli ababukeli indaba ilapha uyise iphethile okandlovu khonapha laba abantu okukhulunywa labo umbokuzanye ukukhuluma labo ngamahlongandlebe kabalaleli ngoba into yokukhuluma ungaze uba ngumsindo ukhwele phezu kwentaba wenzeni uzibhuqe phansi mina ngombono wami ngibone engathi vele kabalandaba ungathi kulolutho abafuna ukulugolomba ye-m d c ingakhuluma izithi lizwi kodwa nxa uloko ulando kade kwakhulunywa vele laba abantu vele ngabalandaba ikuthela amazi emhlanu wedata njengobona kwami indlela kumele kukhangelwe engathi ngesilungu izistrategy ezinye mhlawumbe ezingale kwenkulumo kumbe zibe ziningi kukhulunywe kusenziwa lokunye ingabe yini lo lalo uyazicabangela kambe kuyini okunye okungeziwa ngoba iqiniso i-m d c ingavuka ikhuluma nsuku zonke bayalalelwa ngubani sebekhulumile ukuthi dalela kuSlaigwana bikhona kuze kwedlule u-2023 buye phambili khonale
mnumzana Ndlovu wena uthini i-m d c iyenza kuhle na iyafaka ungathiwa ngesilungu i-pressure
akunapressure abayifakayo engatshintshi izinto le nto yabo yokuthela ithebethebe ungayifananisa kudala i-destabilization le-destabilization war yamagorile yamalwecashi ukuthi uyakuphithinywa kudilize lokuyana ma kuthi kwakhiwa lokuyana badilize bona eyabo isidwane sisikhathi one isikhathi eside kakhulu and two ayitshengiseli ukuthi i-direction yayiya kuphi o-Smith babethi ma befaka under pressure njalo abantu babedubeka abantu basezimbabwe ikakhulu apha elungu kodwa abantu abamnyama ungababuza manje ukudla nokuthola isikolo noma sasingatholi isikolo esifana sequality kwakungafani iquality yakho nalokho sokusenzakala ngalesi sikhathi abantu abamnyama badubeka kakhulu okwedlulekwako so itheletebetebe kwabo lokhu akuniki i-pressure eqakathekileyo engayenza ukuthi abantu baze bethi hayi lasho kunzima ukuze bayenze nalezi zinto ezingenazinezo ezifana ukuthi bafake o-Slaigwana kuthengisa sobali ukuthi abazi buhlungu umuntu ma xa umjikela izibhayire umbono loke ngapho uyaphakama mseze chipi yenze manje kuthengisela ukuthi yena loke efuna ukulwa into leyo yenzayo wena ayisebenzi awungeke ukube kusenza into efanayo for njengoba esimkandli ukuthi uyadlula iminyaka eyi-5 qale kube le kudlula omunye uyenza into efanayo ukhangelele ukuthi kube le mpumele ehlukile kuthi ayibula obezilibula ke lokhu so ngeke mna amboni lutho olutsha after ukungena ngaphandle kweminyaka ehlukeneyo bhifini umoyi umorgan sandrai nalo muthi uthanuka
nanto udaba mnumzana mkandla undlovu uyatsho lapho ukubana ijetsha le-m d c leli likhanya lingasebenzi
ye hayi liqiniso elipheleleyo lelo ngangithi njengoba ngithile se inkulumo ze-m d c kusukela emuva khonale phela izani ngayiqalanga nge-m d c khonale emuva le vele udubo lwabo sokungesakavukela umchilo wesidwaba ngabantu abazitshela ukuthi thina yito omina mina kasi indawo iMDC ingazikhulume izana uPF njoba ngijilo sisitho kayilaleli